Disendaba ku VOA Ndebele.
Lebo kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 23 kuzibandlela 2019 ngontungamili Nkobo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu laba babuye bele mota ezifika kuma 9 unregistered vehicles ama-Ford Ranger ewhite begqoke njengeBoko Haram. Uma ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani.
Amasotsha lamapolisa aqhubeke ehlukuluza abantu izolo lancane omongameli Mnangagwa ekusolile lokho ekuphendukeni kwakhe elizweni ngomvulo evela eEurope.
Umphakathi uzazibuza ukuthi kanti indaba laba abanemiklomelo ephezulu benganikwanga leso sikhundla, abe sesiba i-public confidence sizayehla.
Umongameli Mnangagwa uzafungisa umnumzana Kumbira iwodzi ukuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende namuhla lanxa nje engaphumelelanga kusivivinyo sokudinga lumsebenzi. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa secele amazwe afana leMelika leBhilithane ukuthi yesule izijeziso azethesa uhulumende weZANU-PF ngoba sokulombuso okhululekileyo. Kodwa abanye bayakulandula lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasotsha lamapolisa abikwa eqhubeke echaya abantu masayana endaweni ezijeneyo zelizwe izolo lancane omongameli Emerson Mnangagwa ekusolile lokho ekuphendukeni kwakhe ngomvulo evela eEurope. Olwela amalungelo oluntu njalo esebenza lenhlanganiso yeHuman Rights Watch umnumzana Dewa Mavinga uthi amasotsha avuke ubhova ntambama achaya abantu kabuhlungu elokitshini le-East Lee eHarare. Kobulawayo khona amasotsha abikwa echaye abantu emalokitshini achiyeneyo agoqela elemabuthweni. Abasakhulayo abaningi babotshiwe njalo kuleli dolobho izolo izitokisi zagcwala abanye bacina behanjiswa ejele lekhami. Isimanga ikuthi Mnangagwa uthe efika elizweni ngomvulo wacothoza amapolisa lamasotsha esithi ubudlova abenzayo kuZulu kabuhambelani leZimbabwe entsha athi uzama ukuyakha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo meli weSouthaton edale lePhalamende eHarare umnumzana Peter Moyo oyibandla leMDC yena osinde ekuthunjweni emzini wakhe.
Abantu ababuyileyo sibili singazi ukuthi kona kumbe ngamasotsha kumbe ngamapolisa. Abantu laba babuye bele mota ezifika kuma 9 unregistered vehicles ama-Ford Ranger ewhite begqoke njengeBoko Haram. Uma ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani. Kodwa ke bathe sebenze njengakhonokho bangena endlini baqala babulala igate, bangena endlini bagceke izinto zonke, batshontsha imali, batshontsha lamafoni, babulala ama-vestas konke, amachamber babulala everything. They vandalized konke akulanto eyasalayo khonapho. Hlanganisela le mibheda, bebhoboza imibheda, ingubo jika kathana le. So ikuthi bathole ngekho kube kulabantu kade bekhona asebephuka phandle babekeza imota batshontsha neka radio bahamba.
Manje sikhuluma nje bayakwazi ukuthi ungapi kumbe vele usucatshile?
Hayi ngicatshile, abasoze bakwazi ukuthi kona mina ngingapi ngoba abantu laba bathe sebenze njengakhonokho asebesiya e-police station bathe sebengenele epolice bathathwa angazi ukuthi babanjwa ngamasotsha kumbe babanjwa yini. U-Dispo wamfonela wathi vuyibone ukuthi kona abantu laba yibo yini. ngini ngase siyakona mina epolice ewarren park ngafika laphana bathathela amapolice awimvopho abanye babo ababebotshiwe ngoba bathese bebotshiwe abanabo abanye baseliza abanye imotale ziyaze zisuka kuma-20 ayinveda ipolice station yonke kwayenza ngathi isempi sibili bafika bagqekezi ama-sells lapho ade bekhona bathatha abanye babo bahamba
bakhona yini abanye ozwileyo ukuthi labo behlelwe yisehlakalo esifanayo
kulo kansila othiwa ngumasunda wekwadlana bagqekeze indlu yakhe kabili so kathesi ngikhuluma isenzenje kakho le muli yakhe yayikho bahambe bayazigqekeza uhlale kwadlana kathesi namhla bahambile ngale marondela bayobopha ukansila wakhona ngale uchangu bamkhethi nje kathesi ntambama bahamba laye lapho yilapho sengamapholisa akhe abamthetheyo sonke sikhuluma sisenzenje asikho ezindlini sisegangeni akula muntu osendlini so ukuthi yilizwe bani lo nelele esiphila kilo
kanti manje ukuze babuye emzini wakho kuhamba njani balanda abantu abanjani
into abayenzayo bayakwazi isigaba ngesigaba ukuthi kona abantu abaqinileyo ngozibani labo zibani labo zibani so bayabezama ukuthi kona bangayenza njengakhonokho wena ubususithi kona kawusafuni ezomba ngazo kodwa ke abantu abanjengami basebenze so sebengitela amafuphi ukuthi kona ngiyengeze and asibuyele emuva asila kwesaba esikwenzayo yebo sisegangeni ye yimpi kuyayenzakala kodwa ke ukuthi singatiyekela besenza santando elizweni asoze sibavumele kholokho and sizaba lokho siyaphambili vele asibuyele emuva sesiqinile ukudlula ukucina kade siyikho sebesiyengeza amadlabuzane vele asibuyeli emuva ngaze kusasa kuthiwe khona kukhona okwenzakalayo siyangena
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthe yena kuzakhulunywa kuzahlalwa phansi kukhulunywe ubona ungani ubeqinisile yini ngalokhu
uyawumana loyana hala nto ayikhulumayo ngamamenemene abantu labayana bayazana into abayabeziyenza uqala utshaya abantu upresident wethu uShamisa wamtshela hhayi uyasikhulume into lezazimanga kuhle elizweni ngoba wena ikapasiti yokuthi ubuse kavela kawula ngaphandle kwe-dictatorship so kathesi seqala abulala abantu abezinsimbi yanike sikhulube kabesi abantu bavalwele emajele abanye izindlu zethu zigqekeziwe abanye bafile abanye basezibhedlela susithi uyasikhulume yihulumende wamasathanisi asehulumende wabantu lo
umnumzana Peter Moyo umela isigaba se-South Attorney eHarare edalele ephalamende njalo ngowe-MDC ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungisa umnumzana Kumbirayi Ward ukuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende ekuseni namuhla. Lanxa nje uWards engaphumelelanga kusivivinyo sokudingala umsebenzi. Uwazi waphuma le miklomelo ephansi kusivivinyo eseqhutshwa lugatsha lwe-Judicial Service Commission. Njalo, phakathi kwabantu abalitshumi ababedinga lumsebenzi waba ngunumber 6. Ababehamba phambili njalo abalamabizo aphiwa uMnangagwa yikhomishini yezemithetho le ukuthi akhethe umtshutshisi omkhulu phakathi kwabo. Ngumnumzana Kelvin Mansebo uthi nomudayise Chinyoka lo Misheki Wogwe. Kodwa uMnangagwa wala ukwamukela amabizo la wasezikhethela ke uWodzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli umnumzana Tiney Mukwewa.
In terms of section 259 okhuluma ngokuthi yena ubaba president kumbe umongameli nguyola amandla okukhetha umtshutshisi omkhulu from i-advice kumbe from i-advice ayinikwa yi-Judicial Service Commission. So yena umlandu usukuye ukuze akhethe. Kodwa i-constitution iyakubeka obala ukuthi kumele adinge phakathi kwalabo abenikwe khona amabizo amathathu, abesesithi phakathi kwamabizo amathathu uzakhetha liphi. But yena uyavunyelwa ukuthi even out of love mathathu adinge phandle kwamathathu ngoba ekhangele into eziningi. Into ayabe ezikhangele uyabe ekhangele yena ukuthi ulobudlelwane obunjani lalowo prosecutor general lokuthi lowo prosecutor general engawuyenza lowo msebenzi.
Inyathelo leli lingaphazamisa yini ukubanjwa komthetho lokuchutshiswa kwamacala ngendlela eqondileyo?
Lokhu kwenza ukuthi into esithi yi-public confidence. Umphakathi uzazibuza ukuthi kanti yindaba laba abanemiklomelo ephezulu benganikwanga leso sikhundla. Abe sesiba i-public confidence sizayehla. Then abantu sebengani sibecabangela ukuthi independence yehofisi kamchusisi omkhulu singani isiphanjanisiwe kumbe isi-compromised, ngoba kusuke kwaba le nketha bechabe ukuthi umuntu usekhetha yena amcabangelayo kumbe amfunayo, kungakhangelisiswa ukuthi yena vele imiklomelo yakhe iphume kanjani. Ngoba international abasithi international best practice yikukhangela ukuthi kwamanye amazwe bakhangela ukuthi yena lo mklomelo emkhulu nguye othola umsebenzi.
Ngokubona kwakho kungani umnankagwa ekwenzile lokho?
Asazi ukuthi kuyini okungani kumqhubile ukuze athathe ubuhotsi, but embone ngani kuqakathekile yikuthi kulento abekhangele political correctness. Though ikonsisekelo sombuso siyatsho ukuthi the executive cannot, should not influence the prosecuting authority, but kuyakhangelwa, kuvame ukuthi kukhangelwe lama political consideration ukuthi yena bengasebenzelana kuhle yini.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa sengcele amazwe afana leMelika leBhilithane ukuthi esule izijeziso azethesa uhulumende weZANU PF ngoba sokulombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma izolo esemhlanganweni weWorld Economic Forum kule Switzerland, umnumzana Ramaphosa uthe ukususwa kwezijeziso lezi kuzaphathisa ekuncibilikiseni umnotho weZimbabwe. Uthe njalo uhulumende wakhe ophakathi wokukhulumisana lohulumende kamongameli Mnangagwa phezu koncedo lwemali yokuhlenga umnotho. Umnangagwa ubemele abekhona la emhlanganweni lo, kodwa wasephenduka ekhaya ngemva kodlakela oluqhamuke ngeviki edlule. Umelwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena otshele imisakazo etshiyeneyo izolo ukuthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Sixoxele ngcweti kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna yena othi uRamaphosa uyaphosisa nxa esithi sokulombuso okhululekileyo eZimbabwe.
uRamaphosa mele ehambe khuluma iqiniso. Ama-sanctions lawa afakelwa indaba zama-human rights, afakela indaba zokuthi uhulumende kumele ilungise izinto ze-governance. Why uRamaphosa engakhulumi ukuthi uhulumende yaseZimbabwe yenzani, ihlukulu zabantu bayo, before ekhuluma into zokuthi i-sanctions zisuswe? So nxa ekhuluma esitsho njalo, is actually being dishonest. Thina sitshele uhulumende yethu ukuthi kumele ilungise izinto ezikhulunywa kuzidera and ku-EU, for example, uku-align i-constitution yethu and implement imithetho zethu according to i-constitution. Into lezi zizasinceda thina ama-citizens ususophosa labo ayipha.
Amazwe la wona ubona mhlawumbe eyilalela yini inkuthazo kaRamaphosa?
Abasoze bemlalela. If you notice, bona bakhuluma after ama-elections, for example, iMelika baba lama-hearings abo, bayalalela ama-senator abo, ama-politician abo ababuya eZimbabwe ukuzo-observe ama-elections. And ama-report abo bakhuluma ukuthi abathabanga lama-elections, and after ama-elections into ezenzakalayo this last week bebulala abantu it makes it even worse for uMnangagwa. So abasozi bemlalele uRamaphosa.
Umphathintambo wezemali ubaba uMthuli Ncube laye ukhona le kwele Davos ubekhuluma kuma-interviews lapho ekhanya ngani uyagagasa. Ubona mhlawumbe kukhona inokubambekayo aphenduka lakho ubaba uNcube?
nga kamba mangu ya kakasa. So, akutolutu ukumangatisa nga mtutinguwe hambe kakasa. He is making things up as he goes along. Nimzile kurume siti pekule rebellion, lan. Koto wakwanizu kutela wanduti ki rebellion ya nkona enzwe ngubani. Bambu zilu kuti uhamba lapa la lapu dingi mali autoli nik. So I think that is his story coming back from Davos. Uza penduka engela luto. Ngoba abantu, they are now seeing clearly regime le ukuthi it's now back to into ezazenzwa ngumgabe akuchiyananga. In fact, bingathi kuwest.
Umnumzana Kelvin Manduna ingcwethi kwezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze PhD e Howard University konapa eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ukutshengisela kwabantu ngeviki edluleyo kwaqoqwa ngamazwe asentshonalanga ayizida zeZimbabwe. Ngokutsho kwesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba izisebenzi zikahulumende zizathola iholo lazo elengeziweyo ngolwesihlanu kuliviki. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani njani, igama lami uDala Ubuhle Ngwenya from Lupane. Ngicabanga ukuthi inkinga esibhekane nayo lapha ekhaya ukungazilwani lokuthi sesihlupheke isikhathi eside kakhulu. Angithi uyabona ukuthi manje uma ubheka abantu abagcwele ezitradini abajikijela amapoyisa ngamatshe yi-youth. So lokhu angakukhomba khona ukuthi inkinga sikhona ngoba lesana yisizukulwane sokuhlukunyezwa esazalelwa phakathi kodubo lamanje phakathi kodubo. So lokhana ukuze kube le solution ukuthi i-government ebusayo ayeke ukuphendula abantu ngodlame. Ayiphendule abantu ngokuthi ibabize abantu, i-address abantu ihlale nabo phansi, imamele ukuthi bakhala ngani, ibathembise. Ngoba manje into esuke yaba yinkinga laphana yokuthi inhloko yelizwe eyathembisa abantu impilo engcono ingaphathi ilizwe ibe yiyo ememezela impilo enzima. Ngoba lokhana okwenzakaleyo yikumemezela impilo enzima lokhu. Ma uzomemezela ipetroli ukuthi iyakhupha, ipetroli iyephethe yonke into. So impilo isazoba nzima laphana. And okwamanje vele inzima. So ukuze kungathi kuba ngcono lokuthi manje bakhuphula iprice ngemali abavele bengenayo. There is no need ukuthi urate ngedola vele ongenalo. Urate imali. Uyabona nje manje masiye customer i-rand uzokuthiwa i-rand liyimali engaka kudola. Likuphi idola leli? Alikho. Uyabona? So laphana kufanele kusale phansi.
Njani bafakazi, mina igama nguPaul Ndlovu, futhi ngokuhlala ngihlala la eGoli South Africa, ngokuzala ngizalwa koGoldwayo eVilaphosi. Mina umbono wami ngalokho sokuyenzeka eZimbabwe nje ukuthi uhulumeni weZimbabwe ngifanisa lenkukhu edla amaqanda ayo. Ngendlela mina engikwazi ngakhona ukukhonona kuhulumeni isho kukhona elingakuthakazeleli likhonona ngokutshengisela ngoba likwazi ukuthi lindande liyohlala naye phansi likhulume naye. Ukukhuluma nohulumeni ukubana abantu bagcwale ezitaradeni then at the end babe sebeyenda over i-memorandum yabo yalokho abakhala ngakho kwamukelwe. Uma kuwukuthi nje ke kumele kuyenzwa amadolobha wonke ukuthi udikebe kukhona lapha ezobeshiwa khona i-memorandum ukuze upresident akwazi ukuthi athole isikhalazo zabantu. Manje amangalake masokuthi abantu mabethi bayakhalaza sumele ukuthinyela amasotha namapholisa ayibabulala. Hayi mina okwezakho sibakhumbumeze kakhulu and ubone sukuthi Zimbabwe is not going anyway. Instead, he appears.
Mina ngithanda ukuphawula ngale ndaba eyenzakeleyo eyasekhaya eyabantu ngelamasotsha lamapholisa. Okokuqala, Mthembu othembayo, mina kangivumelani lalokhu kumbe i destruction of property nokweba lokho kwenziwe ngabantu kubi kakhulu. And into engithokozisayo uma konke ngakuzwa kahle, ngibone ngazani i-VCTU eyiyo eyayi-organize lokhu. Angikhumbuli kumbe ku-press conference yayo isithi abantu kabaye protesta. Engikukhumbulayo kahle kahle kumbe mhlawumbe kuyangexa okunye kwezinto lokhu, ngezwa ingazani kwathiwa abantu they must stay away, okutsho ukuthi umuntu akangaze aye emsebenzini but akahlale ekhaya enze umsebenzi wakho wangekhaya. So ukuthi kwasuka kwathini ebantwini bakithi sebesiyafucana la makhuba, sebesiyashisana la ma-police station, sebethatha izinto, that is something that has to stop. Mina kangikusupporti ngitshona kancane, kodwa bese ngiphenduka kangize kuye uhulumende lo ongiyosiphetheyo. Umnumzane u-ED nguye umabaseka, nguye umashiya ethungele indlu ngomlilo, abantu kade vele bathwele amahetsheza nephetroli kwahle kwalayitha konke.
Lapho ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp, lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRwanda liphakathi kosizi kulandela ukufa kwezimbamgodi ezilitshumi lane ezidilikelwe ngumgodi ebezikuwo izolo. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngeviki ezayo lanxa amademokrasi esithi kamelanga akwenze lokhu. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele alandele imithetho yamazwe omhlaba enqabela ucuku ebantwini njalo amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Esethula umbiko wabe ZHRC emele umgcini sihlalo wale ikomishini, ukomishina Sheila Hillary Matindike obekhatshwe ngukomishina Petunia Chiriseri kanye lo Dr. Makanaka Makonese unobhala jikelele, uchasise kabanzi ngabakuthole kuphenyo lwabo.
Ukuthi kwaba lo monakalo omkhulu, abantu abanye abantu bafa, abanye balimala, izimpahla zonakala, imisebenzi yabantu ayihambanga kahle. Yikho ke sabona ukuthi abantu kwaba lomonakalo, abantu okwakhathesi bathithibele ngabakakhululeki ukuthi benze lokho abakwenzayo insuku zonke, ikakhulu noma sikhangela abantwana bezikole bebengakakhululeki kangako ukuthi baye ezikole.
UMathindike uthi bona bakhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela angasebenzisa ukuqeda udlakela nxa luthe lwaqhamuka uZulu etshengisela ukukhonona kwakhe.
Babe lozwelo ebantwini, basebenzise imithetho yonale evele isetshenziswa nsuku zonke, kodwa bakwazi ukuthi konke okwenziwayo kwenzelwa umuntu. Yikho ke umuntu ulakho ukulimala, umuntu ulakho ukufa, umuntu ulakho ukulahlekelwa impahla yakhe. Yikho ke kufuna ukuthi uhulumende angani uyachwayisisa ngathi ama-methods asebenzisayo nxa kuyikuthi abantu bazama ukuthi bakhulume okubahluphayo.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa umkhokheli weZimbabwe Communist Party ZCP uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena usole kakhulu ukwenza kwahulumende, athi usebenzisa isandla esilukhuni sikhathi sonke lapho ezama ukumisa udlakela.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sigxeka kakhulu isenzakalo esenziwa ngumbutho waseZimbabwe amasosha lamapholisa ukuthi abasebenzi nxa bekhalela ukuthi iholo labo likhuphuke ngemva kokuthi kwenyulwe ipetrol, intengo yepetrol, nxa abasebenzi besithi bona bafuna baholiswe ngama-US dollars ngoba umnotho wakithi uphethwe ngama-US dollars, bese bethunyelwa amapolisa lamasosha ukuthi abachaye.
Usola njalo lokusetshenziswa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF lapho abezomvikela beqhuba umsebenzi wabo.
Siyakwazi ukuthi abantu abachaya abantu ngontanga beZANU-PF ngoba uJimmy Kunaka wathi ekhuluma kucommission kaMonkeyande watsho wathi yena iyouth yeZANU-PF iyagqokiswa ama-uniform amapolisa baphiwe lama-button sting bese bechaya amalunga ama-political parties aphikisayo.
Abe-ZHRC bathi kungalesi sizathu bekhuthaza uhulumende ukuba aphume lomthetho olawula lokusekela ukusetshenziswa kwesivumelwano se-Convention Against Torture uhulumende asisayinayo ukwenqabela ukuhlukunyezwa kukaZulu kusetshenziswa amandla edlulise amalawulo. Basole njalo indlela indaba zalabo ababotshwayo abaphathwa ngayo ngamapolisa kanye lendlela abomthethwandaba benza ngayo ukubalela amathuba wokuhlawula imali zesibambiso ze-bail. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Mene mene tekel for sin, you have been white on scales and found wanting. Daniel 5, verse 25, nonetheless, welcome back my president. Before that voice in Otonga speaks to the nation in the next 48 hours, listen to this voice in Otonga, mene mene tekel for sin. I feel like pressing delete button and formatting this country to a clean, democratic and just start. Zimbabwe is burning. And when shall we rebuild? The politicians are brutal. When shall they breathe development? The citizens are citing incapacitation. When shall there be free participation? The police are using force. While Amendment number 13 guarantees us police service, my president wasn't around. These questions have been lying idly at airport, waiting for answers. Ogwamanje, welcome back, my president. But before that voice in Otonga, speak to those van Otonga in the next 48 hours. Listen to this voice in Otonga. Back home, sesithwala sokukwanisayo. It's a thwala sokukwanisayo philosophy. Mina ngagara, I want to face you and your people. Eyeball to eyeball. Gilles Fiso Futinjalo, Angina Valo. I wanna talk to the police service and not police force. I wanna talk to the looters by crisis, not the looters by guns. I just wanna talk to the real soldiers, not the forsaken souls in camouflage. I wanna talk to the Zim leaders, not the Zim pharaohs. I just wanna talk to those in crisis when Wenachaha. While you mobilize your cabinet to Moscow and all over in the name of mobilizing resources for whosoever, whatsoever, Litwale Lukukwanisayo, Tinekaya, Sesitwala, Esukwanisa. Leli lizwe selitshelwe ngamapitikoti zilikuputika. Leli lizwe selitshelwe ngamapvd sibhavukile. Kubotshwa injetshane, kubotshwa njwathi, kubotshwa jeki. Ingogonono engamula la ingagaraza amagrigamba bona badlalo kubabayo. Nonetheless, mene mene tekel fasin. Daniel 5 verse 25. Welcome back, my president. But before that voice in Otonga speaks to the nation in the next 48 hours, listen to this voice in Otonga. I feel like pressing the delete button and formatting this country to a clean, democratic, and just start. Bafowe tu, and kwenye mteto, laani tualani lukukwanisayo, ugunye kusasa kuzadisinda. I have seen the people that you are beating all over. I have seen you harass people. I have seen you torture the people. I have seen you arrest people who yet living in Bafane Mondi, free Mandela in the political swimming pools and honeymoons. Hey, you comrades, Black Boots and Anti Riots or Robayi. We have given you this for free. Ling a Kokinex, we have given you rooms to rent, those of you who don't have accommodation in Kambeni Zenu. We have respected you and stood in solidarity with you after the robot outstars Likoba Ukete. I had a strong conviction that Sisonke Sizokulungisa. But now, why police force against us? I have been seeing video clips of police force on WhatsApp via VPN. I have been seeing the police force unsparingly descend on teenagers like tornadoes. I have been seeing a suspicious man in a civilian, 120 moving up and down willy-nilly, carrying a gun, synonymous to the gun used by the Okat one comrade, harassing and shooting at civilians. That's the stupidity of extreme measurement. Life is precious. Shooting tactics against protesting civilians is unthinkable senselessness of immeasurable insanity. Linelibusayo, lisilibusana abantu kusemahlathini okufa kanje. Dear leaders of the Second Republic, God is not dead. God is never on holiday. God doesn't go on vacation in Singapore. God is omnipresent. Twalane lokukwanisayo and stop pretending to be demigods.
Desire moyoxide ngenkondlo yakeke emnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amasosha lamapolisa aqhubeke ehlukuluza abantu mahlayana izolo lancane umongameli Mnangagwa ekusolile lokhu ekuphendukeni kwakhe elizweni ngomvulo evela eEurope. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngowa-fast 7 ntambama, mina asidibaneni kusasa kwaze kuseni njalo ngowa-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.